kuyinto enhle njengathi thina ama-informal traders ukuthi sizabe sesikuma sisiya eBotswana siphenduka njengamazwe phela ku-third countries. Into vele esiyikhangeleleyo ukuthi ngasisebenza njalo singasebenzi kanzima singavakatshelani kanzima engathi sisempini siyalwa. So lokhu kuzasincedisa kakhulu ukuthi njengobana ngapha sokunokuthi ama-passport asekhwelile thina ngapha sabe sesithaba ngoba sozokusihluphe ukuthi sadingela ama-passport sabe sesikhrosa kuphela sisayenza i-business labanye bethu abeBotswana. Ngibe sengikhuluma njalo ukuthi uhulumende wethu ngenxa yokwenza khonokho kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi esi-consulte njengobana bekhulumele bengakuhulumende khona ngale wakubona ukuthi hhayi kufanele. So kumele si-consulte phela sibone ukuthi singahamba njani. Engxenye khonapho kuma-policy zona lawo sizathi sesichaphile sesiphenduka lemisunguru yethu kuyekhanya zokuthi hhayi sokumele ligiqe kumbeni sokumele libe lezincwadi zokuthi ngempahla emkhuthukhuthu yethu kuyeke sizele siyihambile ngale. So it's a big challenge njengobana bevumile. So kumele sikwazi ukuthi sichapha kuphela sisiyavakatsha sibonana lezihlobo, kumele sichapha sisenza futhi open ukuthi soku-open amabhizinisi yethu yini njenge-informal sector. Kumele lapho sikubone lama-policies ecace ekwazi. Asifuni ukuthi sibanje emoyeni sesithabile sothiwa hhayi kwavunyelwa nalokho okuthize. So konke okuvunyelenwe akubhalwe phansi ku-white paper okuzothi kusisebenzele njengabantu abazisebenzayo. Njalo sibone nokuthi kuyini esikuvunyezwayo ukuthi siphume lakho.
Kukhona yini okunye elingafuna kulungisiswe ukuze njengabantu abathengisayo lisebenze kuhle lenelise ukuda impahla emazweni atshiyeneyo?
Siyananzelela ukuthi eZimbabwe lapha silamanye amazwe esingcelelane lawo esiyenza lakhe njengabeMozambique anje esilekhomesa. Ikhomesa yinto ebalulayo kule chati yangona ebalulayo ukuthi singenisa impahla ezinjani ezisiyathengiswa singene lempahla ezinjani sibuya ngapha eZimbabwe. So yikho ngikhulumile phambilini ukuthi sokumele konke khona lokhu kucace ukuthi njengathi thina esikubhizinisi siyavunyelwa yini ukungena ngezithupha zethu sihambe sizothengisa izinto zethu. Njalo kufanele ukuthi amazwe wona lawa ama-third countries ebe lento i-one esivumelana ngayo. Like njengobana ngikhulume ukuthi nxa usiya ngebhoda yangapha eMtare kule ekhomesa ebakhona esincedisayo ukuthi kuyini lalokhu lalokhu esikufunayo ngapha e-South Africa kula leBotswana kula. So njengobana amazwe enjalo wonke singama-third countries sokumele sibe lomthetho wani ozasincedisa njengathi thina esisebenzayo sikhrosa ama-border sisiyathengisa siphinde siphenduke. So kufuneka imithetho sibe beqinileyo sawamukela sibili lowo mcabango abawenzileyo abadala ukuthi ama-passport and sinanzelela futhi ukuthi ngapha thina eZimbabwe ama-passport ebesekhwelile akhwela mhla ka-1 January. So nxa ekhwela thina kithi is a plus ngoba akusasihluphi. Kodwa ngaphela wonke ama-countries zona la esingcelelane lawo oZambia, South Africa labo-Mozambique ngaphela bahle beyenzela kuhle kufanane kungabi lelizwe liyi-one ukuthi namhla ngishiyile i-passport sasa sengikhanyele eMpumalanga sokumele ngithwale i-passport sasa ngikhanyele eNtshonalanga sokumele ngenze lokhu lalokhu.